Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labo somabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho ikakhulu nxa kuqathaniswa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa kuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lihle lapha njengemathebhelelendi ngapha akula lutho lishintshileyo. Imisebenzi lokhu ingabonakali. Imali nakho kuloko kusakhanya abantu belako kusala izimali zangifona. Into nazo intengo zangifona nazo zonke phezulu kona ngale akula lutshintsho esilubonayo sibili. Ngokubona kwami ngibona ngani engxenye singaya kuma-elections lawa azaba PC4. Then Mrs. Keta okungani uyaba sesitshintshana lo ngoba lokhu kuyinto one nalezi lakulanto yetshintshi le ukutshintsha ikhanda kuphile lokuthi khona kwakungubabalwane umgqabela sokumnangagwa ilokho kuyizana amapholisa angikhona yasemvisten kabatshintsha ama-reforms then sesihamba kuma-elections and
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo kodwa ungabuthuthuka emlonyeni kapresidenti uMnangagwa. Emlonyeni hayi uMnangagwa ubukhali kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo. Njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani ngoba i-37 years leziyana nguye phela abencedisana lomgabe ukubulala le economy. Pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuwuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni. Uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bamncedisa ukuthi abe kulowo mbuso. Labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthiwa hayi ngumuntu sibili lathi singahlala sizinze ngoba umbuso lo kakabi lawo njengana siya kuma-election ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa ku-ground hayi kakulala nto asebenzi.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi akula nguquko ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti kwakuvele komi njani izwele lokho kungakabi le nguquko yena le silinga ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo zempa yezinto elizweni liqansa mhlawumbe ngeviki nangeviki. Okwesibili akade sikunanzelela ye intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izindawo zambia nabomalawu. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolos ukuthi ehambe edinga ifiweli ezambia kulokuthi ethenge ezimbabwe nxa yentengo yezimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imzila emabhanga yikho kade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali imisebenzi ibingatholakali amafektari ebevala. Khathesi-ke yikuyini okukhona ngizile edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo bengobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali yokuthi beyithole. Ungangena phakathi imali ekade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lo lutho osolutshintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo ukuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into ayeseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo okade ewuthatha kufiweli. Osokusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sona leso uhulumende ayehlise ngayo somthelo wakhe. So akula lutho olukhulu oluthintileyo kwifuel yethu. Kodwa ke siyakwazi ukuthi ifuel ngeyinye yama contributors totally expense i-cost yokwenza i-business ngaphakathi kwelizwe. Siyanazelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenzileyo uhulumende mhlawumbe kuzanceda. But ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako akula lutho sibili osingalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke ambona ukuthi ingazwakala ngokuphangisa. Ama-companies asevulile kasikawaboni imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kunezinto azenzayo kumbe kunezinto afuna ukuzenza kodwa ku-ground sibili phansi hhayi kande akukatshintshi lutho. Into lokhu zifanana abantu beZimbabwe lokhu basekuzimeni imali abayitholi imisebenzi kayikho abantu lokhu behlupheka awukabi lenguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali njalo lempahla ezitolo lokhu intengo iqansa.